angikholwa ukuthi ubusela obenzakalayo laphana ukhona ubuthakathi obenzakalayo into zezano ngaphakathi omhlawumbe yena umnanga kongwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister kumbe ngodeputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bayakudubula kulamadoda ahlale ehlomile angazi ukuthi intsorobani abazama ukuzidlala khona phana mhlawumbe nje zinyembezi abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa kodwa hhayi kukhona abazenzela khona
yesiyakhumbula zake zabona izinto ezinje owayengumongameli uRobert Mugabe engakakhitshwa esikhundleni libutho kambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la
hayi angikholwa ukuthi kungaba yi-issue yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha ngoba yena labo Chiwenga kunye lalaba abasebuthweni bayezwana mhlawumbe nje kule nsoro njona ngijile ezenzekalayo siza kubona kuzavela ngoba amasela nje njona ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako baningi abantu abavulnerable abangatshontsheli
kuna vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikarhulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo kuyenzakala khonoko
yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo both ZRP le-army komnangako ko-deputy minister uhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours so ukuthi bazangena kanjani baze bangena ema-bedroom bayefaka inhlamvu kukhona sibili ubuthakathi obuthile engithi kwelinye ilanga kuzovela
inkinga yokuthi akujayeki la mathambo lapha so kuzavela njani
uhlupho yokuthi akujayeki mathambo ye kodwa-ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazama ukwethuselana khona kuzanu p f kodwa-ke uhlupho esilalo yokuthi umnankagwa ngu-strongman odlelana le army ukuthi umuntu angangena azayengena phakathi sibili endlini athi inhlamba hhayi lokho kuyinsindo abaphendule